Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 12 kuMfumfu 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje
kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezibhileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamana eNational Park.
Ababona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamachumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala.
Lokuzima nje libona akusela manzi, akuselani izifuyo vele seswele zenze njani. Labantu ade bephila ngalo le damu sekulobuzima la.
Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi emathibeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. Lingakhuthwa yisigaba sabesifazane lohlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezemvelo lenyamazana zendle olweZimbabwe Parks and Wildlife Management Authority kumbe iZimparks luthi kufe indlovu ezingamachumi phose amane 39 kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala eyesabekayo. Kodwa enye inhlanganiso ezimeleyo ithi inani leli likhanya liphansi kakhulu, kubika uNokutaba Dlamini.
Isikhulumeli seZimparks umnumzana Tinashe Farao utshele iStudio 7 ukuthi isimo sibi kakhulu endaweni okugcinelwa khona inyamazana zasendle ikakhulu eWange National Park ngoba kuselamadlelo lamanzi.
We have lost about 39 elephants through natural causes, and the majority of these mortalities have been documented around Wange National Park.
Sesibhelwe izindlovu ezingu-39 ikakhulu eWange National Park ezingu-12 zifele duzane le-main camp. Uphenyo lwethu lusivezela ukuba lezi zibulewe yindlala nempondo sizifice zikhona wokuthi aso poaching. Impawu zikhomba njalo ukuba zikhona ezinye zafayo zangabonakali, njalo lokhu kusazoqhubeka mpaka izulu lize line.
Lanxa kungazwakali ukuthi sekufe indlovu ezinkaki eZimbabwe yonke jikelele ngendlala kusukela ekuqaleni komnyaka, indlala yanyakenye ibulale ezilithumi elilamathumi ayisithupha 160 eWange National Park. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokulondoloza ezemvelo ezifana leGreen Shango Environmental Trust zithi ngendlala ekhona lonyaka azilakuthandabuza ukuthi inani lokufa kwendlovu liphezulu khatshana kulalelo elikhulunywa yiZimparks. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Daniel Sithole uthi benze uphenyo oluveze amanani aphezulu.
Kulendlovu ezingafika amachumi amane lanhlanu ezifileyo kunyanga edlule kuphela zibulawa yikuswelakala kwawamana eNational Park. So khonokho kuyakhombisa ukuba isomiso lesi yiso sesibangela kakhulu ukuthi kugcine sokusiba lokuhlukuluzeka phakathi kwenyamazana labantu, ngoba zona inyamazana zizama ukuziphilisa.
Ngaphandle kwendlovu indlala isibulele izifuyo eziningi lezinye inyamazana zasendle. Indlovu ikakhulu seziphuma kuma game parks zisiyadinga amanzi ebantwini lapho ezigcina zibalimaza kumbe ukubabulala. Izakhamizi zedethe leWange njengakwezinye izigaba ezincelelane lendawo zenyamazana zasendle zikhala ngalezi nyamazana. Ngolwesibili lokhu eWange abeZimparks badubule indlovu ebihlupha izakhamizi. Umkhokheli wenhlanganiso emela abahlali beWange eGreater Wange Residence Trust umnumzana Fidelis Chima uthi ukungabiyelwa kweWange National Park, ukuswelakala kwemigodi yamanzi yenyamazana kanye lamankampani yamaChina emba amalahle duzane lalindawo yikho okubangela ukuthi inyamazana zingene ebantwini.
Aso justification yokuthi beqalise ukudubula indlovu because we all know ukuthi akula manzi eWange National Park, and siyawazi ukuthi akula scarf eWange National Park, and siyawazi ukuthi ama mines that also contributing to indlovu ukuthi zi-encroach kuma human settlements.
Uhulumende wazise ngenyanga edluleyo ukuthi uzabulala indlovu ezingamakhulu amabili 200 ukuze yaphi abantu abahlaselwe indlala inyama basizakale esithi le indlela njalo yokwehlisa inani lendlovu yelizweni lona athi selifike kunkulungwane ezingamakhulu ayisichiyagalolunye 80,000. Kodwa inhlanganiso ye Center for Natural Resources Governance iyakusola lokho njalo isilobele idalele parliamente isithi kumele likuvimbe. Ngingunokuthaba Dlamini wendaba ze Studio 7 ngisewange.
Namhla sikhupha lenyanga uMethuseli Ncube osebenzela eSanietsen eKezi elapha abantu abalesifo semacansini abadinga imithi yenhlanhlalo kunye abesizwe ixoxa lo Ezra Sithisa Sibanda weStudio 7.
Le imithi yokwelapha le mhlawumbe ugula kumbe usu-affectwa isiki noma u-affectwa ngolunye nje uhlupho osuka ube lalo. Kuningi nje ongasuka ukuthole imithi eqolo ikhona. Into ezinciphisa nje abantu uma ngabe ufuna imithi yokugezageza.
Wena ulapha kulabo kugweja kakhulu, okugweja kakhulu abane bakhala imithi yana abayifuna kakhulu.
Kakhulu vele kakhulu abantu abalapha bafuna one bafuna imithi yenhlanhla, two bafuna imithi yesiki kakhulu ngabantu abalatshwa isiki.
Uthi kulalana kakhulu laba kuthelwane isila.
Ingani siye kuhlangana futhi ukuthi kutholakala ukuthi basuka babe affected kuproblem ezifana nabosiki kumbe ni babe funa nje imithi
uyeqolo.
Imithi yeqolo.
Yona ke le siki ziphi lezo zelaphayo kakhulu?
Yona nje le esuka ilimaza nje umuntu ongubaba kakhulu. Isuka ilimaza umuntu ongubaba kakhulu esikuthole ukuthi sometimes kuba ku-affected from ebantwini abangomama. Bese besuka obaba nxa sebethe batholana labo abantu abanjalo bese kusiba yokuthi baba-affected kakhulu.
Wena uyifundela njani? Uyaphutshiswa? Wacinezwa ngenhla omkhulu kumbe isangoma?
Mina imithi le ukuze ngiyithole umuntu oyiphutshiswayo, umuntu owayifundiswayo, umuntu oyifundileyo, umuntu okhonisa ukuzidingela yona kakhulu ukuze ngikwazi ukuthi ngingancedisa kanjani.
Omama kakhulu omama abalapha emayini abacela kakhulu imithi, bacela imithi yani kakhulu?
Na omama befuna imithi.
Abaningi abalapha bacela imithi yani?
Bafuna imithi eyabe ihlangana le mithi yokulungisa isibeletho sometimes. Na nginanzelela ukuthi okwenza ukuthi bafune izinto zokulungisa mhlawumbe zokuklina isibeletho sabeye mntu abesegula sisebenzini bese sithole ukuthi umuntu uyabe si-affected through ingulamakho.
Ingulamakho.
Ma esi-affected ingulamakho itshaya kubomama esimeni sesibeletho.
Kodwa o-HIV akwabe yinaphi?
O-HIV? HIV asikayi belinye laphi laphi.
Laba lenhlanhla babe siba lenhlanhla ukuthi bathole igolide, babe lenhlanhla ukuthi batholeni.
Hayi, kanti inhlanhla isezintweni eziningi. Hayi ukuthi kugolide kuphela. Hayi, umuntu nxa evele nebhadi lakhe iyabe dinga ukuthi nami ngike ngigeziswe ngibe clean.
Iyabona kuthiwa ubheka mina le iyakwenza ukuthi ngikhonjwe.
Ubheka mina ukhangela le izinto eziningi.
Lo ngumnumzana Methuseli Ncube inyanga esebenzela eKezi ubexoxa lo Ezra Jesus Banda weStudio 7 eseSanietsen. Kwezemaphandleni sezivaliwe izivande eziningi eGwanda ngenxa yesomiso esikhulu esibangelwe yisikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Lokhu kwenza kukuba abalima ngokuthelezela behluleke ukuthola amanzi. U-Albert Ncube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Iningi labomama bematshetsheni bebephila ngokulima besiyathengisa mumbu, amatamatisi lokunye eGwanda ukuze baziphilise lemuli zabo. Kodwa ukumiswa kwalezi nhlelo zokulima sekulethe ubunzima obuphindwe kabili. Omama baxoxe leStudio 7 bathi impilo eqhubeka isiba nzima mihla ngemihla ngenxa yendlala ababhekane layo lokuthulela kwamanzi. Unkosikazi Simolina Ncube oyisakhamuzi eDambashoko uthi bebesenelisa ukuphila ngenhlelo zabo zokuthelezela ukuzela kodwa kwamanje basenkangala ngenxa yokumiswa kwalezinhlelo ukuze kulondolozwe amanzi.
Ama project besilawo sibili abembalwa ekhona ngaphe intando kaZulu ikhona ngaphe ebamba zonke laba ngapha esilikwana so kuvaliwe ngenxa yamanzi. Inkomo balazaselayo vele amanzi okunatha labantu abaselayo sesiphiwe izinkonxa kanye ngelanga wani.
Ugcizelele sithi lezi nhlelo bezibapha imali yokuthi baziphilise lezimuli zabo kodwa kwamanje baphakathi kwendlala enkulu.
Izivande bezisiza ngoba besikwanisa ukuthi lathi sichathane thina sodwa inganika omunye imbheda ethile siyabe sincedisana inthelelisa lami inthelela singathengisa sizuza ukuthi lathi siphanani ukuthenga izinto emakhaya sishayelana lokutshayela amagyabo simo sendlala sinzima kakhulu.
Inkokheli yesigaba lesi ithi baphila nzima abantu abaningi abaphila ngokulima bethelezela. Umnumzana Lamondlovu usobhuku emashalomoshi uthi damu leHulube seligcwele udaka osekulethe ubunzima kuzakhamizi.
Kulo buzima nje libona akusela manzi akuselani izifuyo vele seswele zendle njani labantu kade bephila ngalo le damu sekulo buzima la. So sesihlela silindile ukuthi inkomo singazingasanathi khona ngoba vela amanzi asepongoli asagunjuzele ludaka ukuthi ubuzima obukhona sokuthi ngabe lo hulumende ngabe uyangenela sivile lapha asela nto eright kuphongoba isizivo so kungamanzi okuncinci sokugunjuzele ludaka besicela nje uncedo.
Lokhu kusekelwe ngukhansila kawathu esigabeni lesi unkosikazi Zwelibanzi Mpofu odwa kumisa ukulima ezivandeni sekulethe ubunzima kumuli eziningi ngoba iningi labazali lingesenelisi ukubhadalela abantwana iindleko zesikolo.
Iindawo zethu zomile sibili kakhulu ingathi ke zibe zibancedisa kakhulu ngoba bebesanelise ukuthi balime ombhida lamatamatisi wona bathengise babhadalele abantwana ezikhulu fees labo banelise nje ukuthi bathenge ukudla nje kwendlini baphile. Singananzelela kathe silezikolo lapha abantwana abaningi abasabhadali ischool fees kulo buzima kakhulu tungakhangela sibili hayi kudonswa nzima kakhulu kanti ke zene sengathi bezincedisa ukuthi omama bathengise babhadale ischool fees bathenge nje lemfanelo zezendlini zenezi ezidingakalayo.
Uhulumende uthi kumele kuvuselelwe izivande eziningi izulu lingana kuhle lonyaka. Isabelo sezansi seMandebeleni sivele kasithola izulu eliningi minyaka yonke osekudala ukuthi ingcwethi kwezokulima kugatsha lukahulumende lwe-agritex zikhuthaza abalimi kulo mhlubulo ukuthi bagqine ngenhlelo zokulima ngokuthelezela. Abantu abafika phose izigidi ezilithumi eZimbabwe babhekene le ndlala enkulu kakhulu edalwe yisikhudumezi somkhathi ese El Nino. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizwe owethulwe ngusithandekile Mhlanga kwezabesifazane.
Namhlanje sicubungula iziphathelane nomkhuhlane wengqondo wona olakho ukuhlasela abesifazana nabesilisa. Ukhansela Ntombi Zodwa Khumalo ka ward 23 kwaBulawayo uthi umkhuhlane lo uhlasela abesifazana ngenxa yokuningi okufanele bekwenze emsebenzini lezindlini.
Okunye kokunanzelelwayo kubana njengabantu abangomama ziningi izinto ezisuka zisenze sizeyise kakhulu. Amathuba esikolweni kazangalingani lamathuba abaningi abantu besilisa. Phakathi kwemizi siyananzeleka kubana indaba eziningi ezokuhlukuluzeka abantu abangomama labantu abangamantombazana baphakathi kwazo. Konke khona lokhu kuyakhulela umcabango kwehlise lezinga lokusebenza komuntu ongumama. Ngitsho lasendabeni zamacansini okugcina kwesinye isikhathi kubangele imikhuhlane yengulamakhwa, kubangelwe imikhuhlane yengculaza, konke lokhu kuyabahlukuluza omama emicabangweni yabo.
Umnumzana Zipho ngeZipho Ndebele wenhlanganiso yePhadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi abesilisa labo basenkingeni.
Mbingelele kubalaleli, inkinga le mental health or ukuhlukuluzeka engqondweni iluhlupho oluhlukuluza wonke umuntu especially lapha eZimbabwe nxa sesikhuluma futhi sikhangela kubobaba ngani uhlupho lokhona luba luningi kakhulu kubobaba of course omama bale zinkinga ezininge ezibahlukuluzayo ungakhangela i-suicide eZimbabwe i-report esiyithole ku-World Health Organization isitshela ukuthi obaba abaningi ibabafa bebulawa yibezibulala ithi 1.8% abantu abafayo eZimbabwe ngabantu abazibulalayo obaba yibo abaningi and i-report esayithola emapholiseni ngo-2020 yasitshela ukuthi abantu abazibulalayo abathatha impilo zabo 2058 kwakungamadoda and then omama 505 lokhu kusitshengisa ukuthi obaba bakhona abaningi abahlukuluzwa ngumkhuhlane lo owengqondo kumbe singathi i-mental health and into eziningi ezibahlukuluzayo khona lapho engqondweni abaningi uthola ukuthi indaba yokuthi kakhatshwanga indaba yokuthi kalandlela yokubana akwanise ukupha imuli yakhe ukudla kumbe sefike esikhathini sokuthi mhlawumbe umtshado usudilika kumbe imuli yakhe kasahlangananga kuhle isikhathi ezinenxa ukuthi kasanelisi ukubana aselele imuli indlela esikhangela ngayo indoda lapha eZimbabwe ukuthi indoda kumele iyanelise ukuselela imuli yayo indoda kumele iyanelise ukuthi ihambise abantwana esikolo kumele iyanelise ukwenzela konke imuli yakhe imuli yayo ukudinga xa ungehluleka khona lokho njengendoda bakubiza njengokuthi asiyondoda abantu basebekukhangelela phansi so khona lokhu kuyawalimaza amadoda amaningi isigaba esiphakathi kwaso eZimbabwe kule drought izulu kalinanga hayi imisebenzi kayitholakali konke imali iyawa amadoda amaningi affected ngendlela emangalisayo so kudinga ukuthi abantu amadoda wona lawo ancediswe ukuthi akwanise ukumanage isituation enjenganaleyo kuwafaka enkingeni eziningi abanye uzithole senza izinto ezi-risk ukuthi bakwanise ukuphilisa izimuli zabo besiyakwenza imisebenzi eminye layo engezake imntana zakhe afise ukubana ayenze abanye beze bazithole sebetshontsha lokutshontsha ukwenzela ukubana akwanise ukupha imuli yakhe something
ingcwethi kwezempilakahle iyaxwayisa
sanibonani linjani mina nginika nje isixwayiso njengomongikazi nxa kuthela kunanzelela ukuthi isihlobo senu kumbe umntwana usesiba lo mkhuhlane wengqondo sikhuthaza ukuthi hambani kwabezempilakahle ukuze liye kuzwisisisa kahle ukuthi kuyini sibili okunganceda umuntu lo osekhubazeke ingqondo njalo nxa kuyikuthi umuntu uneproblem maybe yedepression kabahambe baye kucounseling kungakabi yinto ezagcina idala umkhuhlane wengqondo oserious.
Umhlaba unanze ilanga lokulimukisa ngomkhuhlane wengqondo izolo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazana. Linami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga kakhulu uSithandekile Mhlanga ungadinwa lokusasa. Sokwesikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama nguntungamili nkomo namhlanje sixoxa ngodaba lwezigebengu ezibambe imota ethwala imali inkunzi kobulawayo phambi kwebhanga zantshontsha imali engange 4 million US dollars amapolisa ethule amabizo abantu abayisikhombisa abacatshangelwa ukuthi yibo abantshontsha limali athi njalo asecele uncedo lwenhlanganiso yamapolisa eyomhlaba jikelele e-Interpol Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa. Ngiyakwamukela kuhlelo Maphosa.
Ngiyabonga kakhulu bhuti, ngiyabonga.
Ite isenzakala linkunzi phambi kwamehlo abantu abanengi. Abanye bathi hayi bayadlala laba bazapha ngababotshwe ngoba amapolisa eZimbabwe ayaziwa kulokho, kodwa lanamhla akekho osebotshiwe. Ukungenela kwe-Interpol ubona kuphathisa yini?
Ye, khona kuyaphathisa kakhulu ukuthi basebenzelane lohlangothi olunjengolwe-Interpol, ngoba nxa besenza njalo kutsho ukuthi ama-resources ayaxhumanisana, bayaxhumanisana lama-resources, baxhumanisane lobuchwepheshi obusezingeni eliphezulu. Ngakho siyathemba ukuthi sizabona kusiba lokulungisiswa esikhathi esimasinyane.
Inkunzi le iyabanjwa emini livalele, abantu bebukele, abanye bethatha amafilimu, njalo izigebengu lezi ezazihlomile zazikhanya zichelesile nje. Ungathini kahle kahle ngendlela yonke linto yenzakala ngayo?
Indaba ye 4 million le lamasela ayo alokhe engakabanjwa kuyindaba okumele siyikhangele ngalokhu ngesilungu esithi systems approach, okutsho ukuthi singayikhangeli nje kuphela njengendaba yokutshontshwa kwe-4 million lokwehluleka ukubanjwa kwabantu, kodwa siyikhangele sikhangele ukubuswa lokukhangelwa kwelizwe nje lonke jikelele. Singayikhangela njalo lindaba, sizabona ukuthi isitshengisa okukhulu ngendlela esibusa ngayo ilizwe. Le ndaba iyatshengisa ukuthi kukhona okungasahambi kuhle ekupholiseni kumbe ngithi ekweluseni ilizwe lethu njengeZimbabwe. Bekungajayelekanga eZimbabwe ukuthi kungenzakala isige sinjalo, kuhlale nje kunjalo, besiyilizwe elilama standards, ikakhulu ama standards epolicing, besiyilizwe elazakalayo ukuthi silabacuphi lamapolisa awezinga eliphezulu, siyilizwe elilamapolisa alama resources asezingeni eliphezulu, njalo siyenelisa ukuthi sivikele abantu bethu. Ungananzelela khathesi abantu laba ngendlela abasuke ngayo, nxa sibona kuma videos ngabantu akade bezitanasela nje bebengela ndaba, bekwazi nje ukuthi akulanto engenzakala kibo, bazisukela nje bazitanasela, amasela sedlalela phezu kwethu njengelizwe.
Ubugebengu obunje bungaqedwa njani kahle kahle?
Ukuqeda ubugebengu eZimbabwe kudinga ukuthi siqale sibuyele ukuthi kanti sikhuthe ngapi lapho izigebenga esezingazitanasela nje stridini emini kabha libalele lasebukhweni bezinja. Amapolisa eZimbabwe manengi engiwaziyo angabantu abale dedication abazimiseleyo ukuvikela uZulu, banengi abantu abafundileyo, abantu abawuthakazelela umsebenzi wabo abawenza ngenhliziyo, kodwa kumele sibanike indlela yokusebenza, singababhici ezibini zepolitiki, singababhici ezibini zombangazwe lombusazwe, njalo futhi singababhici ezibini zecorruption. Sibeke bazisebenzele, njalo sibanike ama-resources.
Hayi, siyabonga Maphosa, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ube lami emsakazweni. Ngiyibonga labalaleli ngaleli thuba.
Lolo bekuluhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Sixoxa lesiphathamandla senhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights, uMnumzana Khumbulani Maphosa. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungamile Nkomo. Kuhlelo abaculi bethu liviki sikhamba lomculi kaMaskandi osaqathulayo uMkhumbi Ndlovu ophethe isengi yakhe entsha elesihloko esithi Themba Lami. Nangoyixoxwalo Ntukamini Nkomo weStudio 7.
Salmolan umhlaba wonke jikelele ubulisayo ngufikile Mpilo Ndlovu ngizalwa endaweni yaseKhezi maphisa esimphathe ngizalwa ngubaba uPhilo Ndlovu. Igama lomculo ngumkhumbi Ndlovu kale ucula 2020 ngakhipha isingi Trek ngazobuya ngo-2023 ngakhipha i-EP ethi Udali Wami ngazobuya ngo-2024 ngakhipha isingi Trek ethi Themba Lami.
Ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ingoma ziyatholakala online, uyabhala uMkhumbi Ndlovu ku-YouTube uyazithola, naku-Instagram nakubo-TikTok uyazithola. Cela abantu besubscribe laphana uma bengena ku-YouTube noma ku-Spotify, besisapote kakhulu ngo-YouTube, ingoma zitholakala khona. Kuzothi ku-Facebook uyabhala uMkhumbi Impilo Selithole Ndlovu. Uyangithola lapho ku-Facebook lapha, kuzobuya ku-TikTok ubhale uMkhumbi Music, ngiyatholakala ku-TikTok. Ngasho into amashopu ka-online ngiyatholakala. Bangabhala nje uMkhumbi Ndlovu, uyazithola ingoma zami. Cela abantu besubscribe laphala. Kuzothi inamba engitholakala kizo ngu-0780896759. UMkhumbi Ndlovu uyaziwe inamba engitholakala kizo. Indawo engikiyo iseGoli eJohannesburg eSouth Africa, ngihlala endaweni yaseFlorida.
Abalandeli ubatshiyela wapha manje?
Engakucela kubantu ngicela isupport kakhulu, abantu besupport siyajabula kakhulu uma besupporta.
Ngakuhlukana nesihlobo sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Ababona ngolondolozwa kwenyamazana zendle bathi kufe indlovu ezingamajumi phose amane kunyanga ezimbili ezedluleyo ngenxa yendlala. Sezivaliwe izivande ezinceda abantu abaningi eMathebeleni South ngenxa yokuswelakala kwamanzi. olivalisayo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa iye nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.